Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngibonge uJonga Kandemiri obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalitshona njani izilukandaba olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhla ziku-13 Mabasa 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha lwezemali lwethula umbiko othi bonke osomabhizimusi kumele bamukele imali entsha yohlobo lwe-ZIG yona eqhubeka isiwa isisindo nsuku zonke.
Sesikubukhangelele kathesi ke ukuthi ama passport le petrol le diesel la wonke nje amafutha isenelisa ukuthi siwathenge ngayo leyo ZIG ngoba nxa kungenjalo kuthi ukuthi inhlangothi ezijejeneyo zizabe lokho zikhangela ngelihlo lingayisilo.
Amalunga ebandla le-MRP ayebotshiwe akhululwa kunsukwana isanda kwedlula angene kweliphi icele.
Sikhangelela ukuthi bonke bazobe bekhona beparticipate ku-Congress le ebuyayo ezoba khona ngemantendi ka-August.
Izakhamizi zemaphandleni lazo zikhala ngokungacaci kwemali entsha yohlobo lwe-ZIG ukuthi isebenza njani. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezemali lwethule umbiko othi bonke osomabhizimusi kumele bamukele imali entsha yohlobo lwe-ZIG. Kodwa umbiko wethulwe ngusibalukhulu ogatsha lwezemali umnumzana George Maguba Matanga awucacanga ukuthi abangasoze bemukele imali bazajeziswa nalo ukuthi izenelisa ukuthenga amafutha ezimota kumbe kubhadalela amapasipoti na. Ngolwesine usibalukhulu webhanga le-Reserve omutsha umnumzana John Mushayabanu uthe uhulumende kasoze abambe ngamandla abathengisa amafutha ezimota ukuthi babhadalise ngemali entsha. Lokhu kwenzakala imali entsha le isiwa isisindo nsuku zonke. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
Kuqakathekile ukuthi izingatsha zonke zikahulumende ziyemukela imali lentsha iziki ukwenzela ukuthi abantu babe le-confidence kumbe babe lethemba kuyo. Nxa bengasakwenzanga khonokho ke abantu sebengayithathela phansi bayithathele bekhangela ngelinye ilihlo ukuthi kanti kungani bona bengayivumi. Esesikubukhangelele kathesi ke ukuthi ama-passport le petrol le diesel la wonke nje amafutha isenelisa ukuthi siwathenge ngayo leyo ziki ngoba nxa kungenjalo kuthi ukuthi inhlangothi ezijejeneyo zizabe lokhu zikhangela ngelihlo lingayisilo ngoba nxa imali ingathengi amafutha awezimota, nxa imali ingathatha amapasipoti kutsho ukuthi mhlawumbe abantu abasoze babe le-confidence ngayo. Kodwa ke ingatsha zonke zikahulumende nxa zingakwenza lokho ngoba ngasikhuma ingatsha zonke sikhangela ukuthi lalolu gatsha olukhangele ngezamafutha i-petroleum, lalolu gatsha olukhangele ngezamapasipoti lalo lungafuni i-US dollar kuphela. So sikukhangele ke sakuqaphe ngeso lokhozi lokuthi kamba ama-passport sizawathatha nge-ZIG yini, njalo i-petrol, i-diesel, i-paraffin lokunye siza kuthenga nge-ZIG yini. Nxa kungasoze kwenzakale khonokho kutsho ukuthi hayi i-ZIG izaba yinto ezabuya idlule ngesikhatshana esifitshane ngoba abantu babengela confidence ngayo.
Wona umumo unjani emabhanga lapha la kwezinye indawo lapho kusetshenziswa khona imali bathini abantu ngemali yona le entsha i-ZIG?
Kuyona iviki esisanda kuyigqiba la yona lesiphakathi kwayo amanye amabhanga abelokhu engakafiki esibangeni sokuthi abantu benelisa ukuthi kuma-akhawunti abo kube le-ZIG. Kodwa ke amaningi sebekhonvethile ama-balances awe-RTGS mbize-WL imali yakuleli lizwe kwaba-ke yi-ZIG, okungangokuthi abantu sebesenelisa ukuthi bayisebenzise izolo nje ngengathengi i-airtime ngayo leyo ZIG okutho ukuthi hayi imali sisebenza sibili. Lalapho ezitaladeni-ke kusesekhona ukungathembi ukuthi kuzakwenzakalani, ikakhulu nxa sikhangele laba abaphathelisayo ngoba yibo phela abafuqa umkhonomi ukhangele eceleni ngendlela ugcine kuhlukuluza abantu in terms of ama rates sebehle bayifaka izigi le isiku 1:21 namhlanje while the official rate 1:13.56 so konokala ke sokuzivezela sobala ukuthi ekungeneni kwayo bakhona vele abalenjongo yokuthi bahle bayibhidlize bayinyathele phansi ngazi yasebenza njengalokhu kade kusenzakala kuze WL mbe RTGS kodwa ke isifiso sika hulumende nga sithi siyakubona uzama ukuthi ayenze imali le ibe lamandla sizwile ke ugovernor we reserve bank uDr Mushaba esithi yena inhloso yakhe ukuthi uzadiliza umkambo omnyama sibukhangele ke sibone ukuthi uzakwenza kanjani ukwenzela ukuthi isifiso sika Zulu ukuthi imali le isebenze kube njengakwamanye amazwe nje ukuthi nxa ufuna ukuthi ufike elizweni usebenze leyo mali yakulelo lizwe kumele uhambe kuma Beirut change kodwa lapho kwenzakala ukuthi abantu baqonde emakoneni konokana ezilongu senzakala ke ukuthi izigayi soziyafa yasebenza okwesikhathe esithi lohlonzi izahlidilike masinyane ngoba sikufisayo njengoZulu ukuthi imali le ibe imali ezasebenza ezancedisa abantu umnotho welizwe uthuthuke kodwa as long lokhu le black market kungela ama Beirut change umuntu engenelisi ukuhamba ejintshe bank kube iyo yodwa indawo lapho umuntu atshintsha khona imali kuthi ukuthi izigi layo masinyazana nje izaphethulwa ngumoya izafana nje lenhlanga eziphethulwa ngumoya ngesikhatshana yebengaselancane
lo ke ngumnomzana Thembelane Dube isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi eyibulawayo Progressive Residents Association.
The Voice of America.
Amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party iMRP amane ayesejele okweminyaka phose emithathu akhululwa kunsukwana esanda kwedlula abikwa eseye kucele laleli bandla elaxixebuka kwelikhokhelwa ngumnumzana Mqondisi Moyo. Kulamanye amalunga aleli bandla amathathu alokhu esejele. Sixoxele siphathamandla saleli cele umnumzana Mbonisi Gumbo ukuze sizwe okuningi ngalolo daba.
So far kulabangi 6 asebaphumayo ejele and bonke sibesibalindile ukuze sihambe labo kukhongolose and sikhangelela ukuthi bonke bazobe bekhona beparticipate ku Congress le ebuyayo ezoba khona nge-month end ka August ngokunjalo sikholela ukuthi sindawonye sisebenzisana sindawonye kodwa ke abanye sesibabonile siyakhulumisana labo sebengenile la kuma groups sebe participate la semhlanganweni eMRP ekhokhelwa ngubaba uMdenda lo babumfula ngokunjalo sikhangelele ukuthi sisebenzisana labo bonke kodwa ke kulababili abayibona abahambe eGoli ukuyobona owayengumongameli weMRP ubabumqondisi Moyo sizobakwazi masebejikile ukuthi bakhetha ukusebenzisana lathi kumbe bakhetha ukusebenzisana layo babomoya kodwa nginethemba ukuthi sizokwazi ukusebenzisana labo futhi.
Wona amalungiselelo eCongress yokukhetha inkokheli ahamba njani?
Amalungiselelo eCongress ahamba kuhle sibili kakhulu abantu sebayaqala ukuthenga ama electronic card membership card akhona enhlanganisweni esesawaqala phansi so abantu sebeqalile ukwathenga sibili ngobuningi babo njalo barede abantu ukuthi kuyiwe ku-Congress mhla ka 27 April kuzobe kule policy conference yona njalo ekhangelela ukuthi ilungise i-constitution ilungise i-manifesto ukuze kuhambelane sithi masiyafika ku-Congress sisazi ukuthi silanda ukuyokhetha ubukhokheli kodwa konke kwama-paperwork sokwenzakele sokwenziwe kuhle so mafitshane ngathi mina hhayi i-Congress amalungiselelo ahamba kahle e-conference futhi amalungiselelo ahamba kahle.
Lo ke ngumnumzana Mbonisi Gumbo isiphathamandla selinye lamagcele ebandla le-MRP ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwebulawayo. Njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi siphinde saxoxa lomkhokheli welinye icele laleli bandla umnumzana Mqondisi Moyo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
sasi vele sikuhlelile ukuthi bephuma khona le ejele sizohlela ukuthi bathole ama private doctors aba azobakhangela ngaphandle kwelizwe ngokunanzelela ukuthi bathi bechayiwe ngesikhathi beqala ukubotshwa bayalelwa khona lokuyayelatshwa ezibhedlela kwasekusithi okwesibili sananzelela ukuthi lakhona lazo izibhedlela zaseZimbabwe kasizithembi yikho kumele sibadingele odokotela baphandle ngokunjalo sananzelela ukuthi khona kumele sibakhiphe ngikhuluma kanje ababili bakhona kwethe South Africa bahloliwe ngodokotela kwatholakala ukuthi hayi ba-right emzimbeni odokotela bazaqhubeka bebamonitha sisalungisa futhi ukuthi babuye abanye ngoba bazabuya inpatients
kodwa sike saxoxa labanye abathi bona baye kucele lelana elinye abanye amalunga nalabo babebotshiwe
hayi angilazi lelo cele babugande engifisa ukuthi abantu babekwazi ukuthi thina asingeke sikompite ngabantu akade bebotshiwe sidlale ngezimpilo zabo angithi umkhuhlano nalowo siyibonile usenzakala kubochamisa kubosisisiso kungani kuyabanga ukuthi job usikhala uhamba lawo bani thina ku-MRP asilawo lowo mkhuba okufuna ukudlala ngempilo zabanye abantu abadlule ezinhlungwini ezingaka bebotshiwe so ngalawo mazwi ngithanda ukuthi hayi labo abadlala ngama-comrades ethu ade botshiwe abadlale ngawo thina esikwaziyo ukuthi kusukela day 1 MRP 9 ibotshiwe i-MRP labathwakazi bonke jikelele engathi ngama-well-wishers bebedonetha izimali lempahla siye banika ngokubotshwa kwabo bengu-9 singela kubandlulula ukuthi lokhu kuqondene lobani kuthela nxa abanye sebesele khona ngale Harare abanye babiswe emlondolozi sameka shu ukuthi abasemlondolozi bayaqhubeka besiyanikwa abakunikwayo labaseharare bayanikwa lokhu abakunikwayo lokho ukuthi kuthiwa sokulamacele thina kasikwazi yikho lizananzeya lokuthi bathe bephuma abeharare mhlaka-2 April ithimu yethu yadiholwa ngubaba uLwazi Khanye so lo mama uMadube bahamba bayabathatha eHarare salungisa le mali zokugada ukuthi bagade baze bafika bathengela ababili abasele phakathi umongameli Mlotshwa lo welcome moyo ukudla babachiyela kwathi ithimu yethu ngapha kobulawayo yayikhokhelwa ngomama uSithabile Ndlovu labo baba uSibanda beBulawayo province basuka beyithimu mhlaka-2 bayakhangela ababesemlondolozi kanti inkamba ngithi mina inkantolo sikwenzile ukuthi basuse labantu abasemlondolozi ibahambise kobulawayo so baphambana labo ifamily yabo mama bona labo bangu-2 yayikhona ekami mhlaka-2 kuzohlangabeza aba imuli yabo la members ethe MRP ogoqela umama uSithabile Ndlovu labo mbaba uSibanda beBulawayo province babekhona kusisho ukuthi thina asikwazi ukubehlukanisa laba bantu nxa abangakukhuluma bangakukhuluma bakhuluma ngakho ngoba siyabona ukuthi abanye abantu badlala bayapolitika ngempilo zamanye ama-comrades ona engene kuzimele qhubeka sibancedisa siyazama singelalutho sinjalo ngoba siyinhlanganiso engelama-donors siyazama ukuthi lanxa sebephumile ngoba i-3 years bephakathi ejele balahlekelwe ngokuningi abanye bonke phosebe ngama-bread winners njalo abanye bezisebenza abanye besebenza kubalahlekele konke siyazama ukuthi nxa singathola loba yini esikutholayo kubancedisa ukuthi babuye bavuke ukuze bekwanise futhi ukuziphilisa kunye lezimuli zabo
lo ke ngumnumzana mqondisi moyo umkhokheli welinye lecele lebandla le-MRP ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwobulawayo
lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
lamlelwa mshweshwe
lamlela namba wafube mbula
lamlela ndwandwe
Ukwezemaphandleni izakhamizi zesabelweni semhlubulweni wenyakatho emandebeleni zikhala ngokungazwisisi ukusebenza kwemali entsha ethulwe nguhulumende kuviki ephelileyo ethiwa iZimbabwe Gold kumbe ZIG ngamafitshane besithi lamanje lokhu besemnyameni ngesimo somnotho nanku ngoba kabazwisisanga ngemali le phambilini ngokusungulwa kwayo osekuthiye belemibuzo eminingi nengi Unokuthaba Dlamini usabela lolu daba ngokupheleleyo esewange.
Izigaba ezicwayisiswe lomsakazo zibalisa inkayi, cholocho, ibubi, umguza, ibhinga kanye lewange. Iningi lezakhamizi zalumango zithi kunje bezilokhu ziqamele imali endala kuleli ibond note. Zithi okwenzakeleyo kulusizi ngoba kulamabhanga emaphandleni ukuze bayetshintsha le mali bethole izigi njengokuxwayisa kukahulumende. Umnumzana Melos Mabuza wesigabeni sesibuyo enkaye uthi imali yathi isethulwa ibhondi lamane lavalwa khonapho khonapho okwenza lamanje behluleke ukuthenga emavinkilini kanye lokukhokhela imithelo ngoba kufuneka eMelika.
Amabhondi asathathwa emavinkilini abantu mabefuna ukuthenga njalo futhi nalezi emafonini layo imile kayisasebenzi. Leyo yona la yayikaqalisa ukusebenza so sokulohlupho olukhulu kadesi.
Umabuza uthi uhulumende kwakufuze alethe umbono lo wezigi kuZulu phambilini hathi lesi savuka mpunzana esenzakeleyo. Amazwi akhe asekelwa njalo ngukhansela wesigabeni sekaChechethe eWange umnumzana Give Me Again Moyo.
Ngani kulokujumana athize ukuthi abantu bangani abalalungelo lokusebenzisa imali yade sisebenzisa ngokusemthethweni kodwa sokungani sesivuka sesingabantu angani bayahlaselwa nje.
Omunye njalo odidekileyo ngunkosikazi Thokozile Dlamlomo weBH27 komvuthu wathi bona njengabomama bamaqembu ukuqokelela imali sebephazamise gile kakhulu.
Ngabe sisebenzisile izimali zethu ama RTGS sawakhipha sawasebenzisa. Irate yangkhona sihle yehlukana. Asisela mali ama RTGS onalawo ke the city silawo.
Osakhulayo unkosikazi Rosemary Ncube wesigabeni seBH26 eWangela ye ukhala ngekusasa lenja ebuvilibana. Ethi kunje bezwa kuthiwa ezithupheni zama passport bayala izigi befuna imali yeMelika.
Imali ezafanana le RTGS. Cause i RTGS beswipe ngayo ezidolo ezinkulu but ibingathengi fuel.
Umnumzana efihlela Ncube ongumkhokheli wenhlanganiso yabathengi eNational Consumer Rights Association uthi emaphandleni kusemnyama ebusweni benkawu ngale mali njalo inengi liphelelwe ngoba lisehluleka ukuthenga njengayizolo.
Izitolo zisaqhubeka njalo zisamukela imali yangaphandle seziyekelile ukwamukela amabhondi lanxa kuthiwa sesemthethweni. Ngakho ke bekudingeka ukuthi ngabe abantu baphiwe ulwazi olugcweleyo ukuze bayamukele kalula imali le kulunywayo.
Uncube uthi imali kayisoze iguqule isimo selizwe nje izimele ilaphana kodwa izamele iphekelezelwe zinguquko kwezepolitiki, ukugwenywa kobusela, ukuhlonishwa kwesisekelo sombuso lokunye kungenjalo izaba yize njengeyayizolo. Ngokusho kwebhanga elikhulu lesizwe eleReserve Bank of Zimbabwe, isisindo sezigile sizaqalela ku-13.56 nxa iqathaniswe ledola elilodwa leMelika. Imele Studio 7 ngise Wange nginokuthaba Dlamini.
Siyabonga nokuthaba. Sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zika Sithandekile Mhlanga.
Lamhlanje kweziphathelane labesifazana umhlonitshwa wethu unkosikazi Patricia Chabalala ohole amantombazana emkhosini wemiklomelo kaChief Dakamela ngomgqibelo odluleyo enkayi intombi zomhlahlandlela ochasisa ngokuqakatheka kwamantombazana la angamachichi emkhosini yesintu.
Ngikuthembe kakhulu kodakamela sihambe sasika sibe sabuthiseka abantwana bafundiswa amasiko bangena kokwamasiko alibo besenza okwakibo kube kuhle kakhulu labo bahlabela izingoma zakibo benza umgido wakibo. Hayi kodakamela kukuthiseke kakhulu unanandelela sithe sivuke singakasuki lapha koBulawayo izulu linile bebikusisa ukuthi ngibeke indlela yokuthi siyakochief Dakamela bonqule abayibo abanikazi bezulu abafike nacali iceta izulu bavuyeke abayibo abavele bejula injelibe wonke amatshe kawo abethi izulu. So sikhe sabuthiswa sahamba sasasiza khonale sithe sipendeka khonale nada futhi namhlanje so kukuthiseke kakhulu. Siyambonga umfani uDakamela ngokwenza umgido ongaka.
Ayisuwe wedwa obuhola iqula lamantombazana asekhona ezigabeni ezehlukeneyo khona ngapha emathebeleleni lisebenza njani ndawonye abanye bangaphi abanye bangaphi?
Abanye ngabantwana besikolo abe lebhenga primary school njengoba vele inkosi yethu yokugcina yayingilobhenga iyahlonitshwa ilobhenga yona leyani ilobhenga primary ngoba ibizwe ngebizo lenkosi. Sibe nelinye iqula lamantombazana kuthenketha kumbe kungaphi angamatshintshi sibe labanye abantwana abasegoli okumele ngabe babuya ngathi le migide nje labo babekhona bethu kusiba labami bona laba abantwana bona abakazi imali ngakhulu sibe ngqondo nomcabango wokuthi sibafake ukho kuno yonke indawo izigaba zonke emasouth emathlethi ngebulawayo babe le ndawo zokuthi lapha bafundiselwa la lapha bafundiselwa lapha ukuze inkosi ibe lamatshitshi awo aphuma kwizigaba zonke.
Indawo yawo ingaphi amashishi lawo nxa kuhanjwa laphana le nkosi?
Kuqala amabutho waphansi kwenkosi amatshitshi abesesiba phambili yohambe ehlabelela encedisana lamabutho bekhokhelela inkosi.
Sabona njalo ukuthi lalikhona emkhosini owedluleyo owokunanza ilanga lenkosi uMzilikazi. Lizabe likhona yini endaweni zonke lezi ezamasiko?
Sizaya enkosini sisiyananza inkosi siphinde siye egada sizahamba lawo futhi amabutho egadadi enkosini vele sikhonapho ngoba vele yikho phela amatshitshi izintombi zomhlahlandlela yizokumele zikhokhelele ukuya emzini wenkosi.
Abanye bengathi ikuncindezela amantombazana yini kumbe hhayi yikuwafundisa kuhle abafana ke?
Amantombazana akudala ubona ayephathele ondliwa abangena into eziningi izigcwasho ezini hayi vele efundisiwe okanazeleka khathesi ibizwe lethu abantwana abaningi bayadlongilwa bangena kwizinto ezinzi bephanjanisa ubuntombi babo baphanjaniswa baze baphanjaniswa bangaboyise bangabobhuti babo bangabomalume. So nokuhlama sibafundisa ukuthi bazimele angadlwembulwa angaphanjaniswa ngomunye umuntu empilweni yakho asikho kubacindezela yikubavula lehlo okuthiwa yi-awareness ukuthi bananzelele ukuthi ungaziphatha kanti uphinda empilweni engayisiyo usudilikile ubuntombi bakho lanxa ususiye ebondeni kwakho awulavali usho kuthiwa leli ligapha kumnenga ababizwa ababiza ngawo lawa amadoda wona bangaza kuthandi akakufica uveli usuke wahlangana nabesilisa indlu yakho uyahlabela uthethise ngakho awukholisi uyahlabe ukhulume ngakho lapha sizama ukuvikela abantwana labo bahle bazi bebaninyane baze bazikhiphile ukuthi hhayi sengisiyakwenza abafana siyaqalisa khathesi khonapha kobulawayo ngiyancisa kakhulu ngiyakhansaka ukuthi abazali abanye abantwana abangabafana abafinile ngoba thina sesinogogo sesinokhokho sinje bazathola okukhulu nabobaba abazabafundisa bangene ebuthweni ibuthole benkosi nakuthwana bebekhona nxa ulandeleki babonile sifuna babe bibuthi yimbizo yonke okuzathatha ibuthwe benkosi kakhulu ngoba iyabizele yahle yafundiswa ukuziphatha ukuzigcina nokuthi bangobani.
Leyo bekuyingxoxo lonkosikazi Patricia Chabalala obehola amantombazana emkhosini wemiklomelo kaChief Dakamela ngomgqibelo odlileyo enkayi intombi zomhlahlandlela zona ezingamashitshi. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba lichone lendaba sixoxa lo nkosazana Nothando Weza. Sihlaziya udaba lokuthumelana imfanekiso abantu benqunu. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Hayi ngiyabonga mphakathi.
Ya ungasitshela ukuthi ubona njani udaba lolu olokuthi abantu bayathumelana imfanekiso yabo benqunu kugcine sokuphuma emphakathini?
Mina mthakazi ukuthi kwelami isayidi ngibona kungamanyala ngihlezi ngiyithole indaba kubomama ukuthi kanti sokwasuka kwathini umuntu waphelela ngaphi uthando bani ukuthi kuthiwa umuntu uyacela ubunqunu bakho. Okokuqala nxa ungumama okwanile ekhanda opheleleyo sibilophuma ebuntwini awungeke uzuthi uhlalele ifoni uthi ushuta ubunqunu bakho uthithi uthabisa omunye wakho lokuhana vele mnambona ungani kwande kwenziwa ngabantu abayisizi ngoba omama sesinqunu asisela zithunzi ngenxa omama bona laba abangazihloniphiwe ngoba kathesi nxa sebesilwa nawo lawo madoda bayakutredisa kuma-social media umntana akho uma esebona ubunqunu bakho umzalwane wakho kumbe umzali wakho kumbe umfowenu ukukhangela njani liyabona. Sengina vele ngiyabe ngibona ungathiwa omama kahle kahle bona so angazi ukuthi angikhumbula ukuthi lezulu liyathokoza ngento ezibonakalayo umuntu ma ekuthanda vele ungabona ekuthanda
nxa yokuthanda okokuthi ufuna ukudlala ngawe kumele kuthele ubunqunu bakho ngenxa yokuthi uyabekwazi ukuthi uyifiyelele vele uzobushuda sikubona abaningi beshuda esayidini lami mina umuntu othandana lami ungabona ekucela ubunqunu kuphelela khonapho ukuthandana ngoba siyabesembona ukuthi ngithandana ngesiyelele somuntu ngoba umuntu okwanile angeke aze afune ukugcina ubunqunu bami msakazi waye efuna ukugcina ubunqunu bami efonini lokhuyana kwenziwa yizisebe nothi abantu abavuthiweyo kahle khandi and ungathi uyakhangela lobo bunqunu benziwa ngabantu abakhulileyo okumele ukuthi ngabayelaya ama-2000 kodwa ubunqunu okutrada kuma-social media ngoba abantu abadala kuyini esikufundisa naye awukhozi ubona amadoda etrada ubona omama abaningi obaba abadla ngakho ubatholisa nto omama bayakusenda umuntu wakhona nxa esesithi ngiyakufaka ku-social media uyabe sesesaba sesithi ngika imali engaka abaningi amadoda anothile ngezimali zona lezo mina ngihlezi ngikukhuluma kubomama ukuthi bomama akulathando lokusendelana ubunqunu ungabona umuntu esenza njalo kakuthandi okokuqala uqale wakubona ukuthi yisiyelele kufana lomfazi womuntu uma ukhonziswa umuntu ekwazi ukuthi ungabona kukhombisa kukhona okubonile wuwo kakuthandi nxa engafunanga ukuyeyisa umkakho ukubonile ukuthi wena vele uyifikelele that's waye kukhombisile ngoba waye ekukhombisa wena uyendile udeleleni kuwo lawo sekumele uthathe inyathela lokutha umuntu lo ngendile but kuze nje ukuthi uyangifuna kutho ukuthi uyangidelele futhi ukuhambise phambili ungayenzi isecret ngomuntu okuyeyise umuzi wakho efuna ukukuchithela umuzi wakho
manje nxa ukhangele udaba lolu lungaqedwa njani ukuthi abantu benga thathi imfanekiso naleyo
ukuphela alisoze liphele ngoba kumagrupu abomama esikhona uma sizama ukubabonisa bayakutshela ukuthi yikho ukuba romantic so kutho ukuthi thina abanye sikhule kuromantic kungekho asezi ubufunde so nxa lizama ukuthi lixwayisane uze lemtshela ukuthi umuntu kumele be romantic ningaphila uthando lwakudala kathi sibula amafoni akusoze kuguquka ungabona abantu bekuphendula njalo siyazama sibili ukubonisana ngakho khona lokhu kubomama ukuthi hayi bomama lokhu yangisabenze ukuthi kumele umuntu abe romantic asazi ku-romantic bakhona ukuthi nxa sebetrada yibe ku-romantic yini ngoba kambe nxa ubhude sezabonana lesitho samfowethu kumbe umzali wami kumbe umntanami angandihlonipha yini kumbe umzalwane sakho
hayi kuyozwakala isikhathiso esingasavumi ungavalelisa abalaleli
hayi ngiyabonga mina abalaleli elilaleleyo sokungathi thina omama bonke singayeka le nto sizingenele amakhwapha sithiyaneni lokusenda ubunqunu ngoba omama bona khonoko okwenza njalo yikho futhi okudala ukuthi sesigcine sizilawa ngoba ungabona umuntu ongumama elesindi sokusenda ubunqunu kutho ukuthi lanxa yenzile ephuma emgwaqweni uyakhomba akazihloniphi yena ngokwakhe sokuze sinqabe izinto bomama asithinte nini ukwenza sikeni sibuyeleni ebuntwini bethu lizabona zonke lezi zinto ziyaphela siyabonga
hayi lathi siyabonga lo-ke bekungunkosazana Nothando Weza ebesixoxa laye kuhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye kuhlelo lunye kwezemidlalo kesikhangele impumela yemidlalo yenkezo yeCasalaga Premier Soccer League edlalwe kundawana ezithiyeneyo zelizwe lamhlanje. IBikita Minerals 2 Bulawayo Chiefs 0, Ngezi Platinum 1 Highlanders 1, Chicken Inn 2 Green Fuel 0, Herentals 1 Manika Diamonds 2. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ugatsha lwezemali lwethule umbiko othi bonke osomabhizimusi kumele bamukele imali entsha eyohlobo lwezige. Amalunga ebandla le-MRP ayebotshiwe akhululwa kunsukwana isanda kwedlula angene kweliphi icele.
Sixoxeke lomkhokheli waleli bandla welinye lamacele haleli bandla umnumzana Mqondisi Moyo kunye lesinye isiphathamandla secele elinye umnumzana Mbonisi Gumbo. Siludiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje abangenelisanga ukulalela uhlelo lwethu lilakho ukuya ebulenjini kukheli ethi www.voandebele.com lingakhohlwa njalo lokuthi nxa lifuna ukuthi silithumele inhlelo zethu lingaya ku WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Igama ngu Chris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, lilale.